Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Simongeke njalo zihlo ezithandekayo uNkulunkulu umdali wezinomhlaba ukuthi thina esisezwa leli lizwi ukuthi uthi sisaphilile. Uphila ungasiko ukuthi ibuhlakanipha kwethu kodwa kungumusa wakhe uNkulunkulu. Baningi kade befisa ukubona lolu suku balubone kodwa kwehlule ngezizathu ezishiyeneyo. Thina esinganeni okokufa asiyamukeleni umusa kaNkulunkulu, simdumise siphakamise imiphefumulo yethu lanxa siwele ngokuningi empilweni zethu. Sizakhangela izenzo zabapostoli, umemsebenzi yabapostoli, isahluko singesesibili, indima yamashumi amathathu lesikhombisa sisiya kuma endimeni yamashumi amane. Kufundeka kanje, verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? UPetro wayesethi, phendukani, ilona lo ababhaptizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, sindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Lapha-ke zihlobo zenkosi ezithathekileyo sihlangana la madoda ayelimela iqiniso afana labo Petru, ababengalimbambathi iqiniso, ababengaligcobi inyosi ukubana lamukeleke, ababekhuluma izinto njengoba zinjalo. Uthi uPetro kulaba bantu ayekhuluma kubo ngaleso sikhathi esebatshele ngaphambilini ukuthi kwakumele kwenziweni isizwe sako-Israyeli. Labo-ke bathi sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni, basebebuza uPetro ukuthi bangenzani. Ngamafitshane-ke impendulo kaPetro ingathi iziqu ezimbili. Uthi kulawo madoda, phendukani. Uthi phendukani, nxa ithi phendukani kutsho ukuthi wayekhuluma ebantwini abaningi ngoba katshongo ukuthi phenduka, wathi phendukani. Kodwa besesithi yilowo nalowo phakathi kaphendukani lowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Uthi phendukani ubatshela bonke. Kodwa kwakathi asiqaleni ngaleli elithi yilowo nalowo. Indaba yosindiso yomuntu ungayibala kuhle ukuthi abantu baphenduke ezonweni zabo, futhi ukuthi zikhona izono eziqondana lowo lalowo. Ngamunye ngamunye siyakwazi esikonileyo ngoba isono sona ngokwaso kumele umuntu azazele ukuthi lokhu engikwenzayo kakufuneki kubi. Ungalahlisa wenzeni, uthini, ukhupha amagama njani, kodwa ububi obusenhlizweni yakho baziwa ngokuqala. Uyakwazi lapho olephutha khona ngoba nanxa uqamba amanga, useba, udiliza imizi yabantu, usenza lokhu lokukana, inhliziyo yakho wena ngamunye iyabe igcwele inkohlakalo. Uyayazi inhliziyo yakho ukuthi injani. Yikho uPetro lanxa babe baningi uqala ngokuthi athi kuphendukani, babe sebecabanga ukuthi into le ngiyabantu abaningi, kodwa abeseyishaya ikhanda athi yilowo lalowo kumele aphenduke ebubini bakhe. Ngiyakwazi ukubana abanye ngathi abakuzwisisi, abantu abaphenduke ebubini babo. Phenduka ebubini bakho, wamukeliswe umoya oyingcwele. Ngoze ukuthula ibelathi size kuzobona phakathi. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.